Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sana na kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 23 kuNhlolanja 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili. Uhulumende uthi abantwana abaleminyaka ephakathi kwelitshumi lambili i-12 kusiya kwelitshumi lanhlanu 15 sebengahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Mnangagwa uthi ukususwa komsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga kuzijeziso ze-European Union kuveza sobala ukuthi imizamo yakhe yokuvuselela ubudlelwano lamazwe aphetsheya iyaphumelela. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usethese eleRussia izijeziso zenotho phezu kodaba lweUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lambili i-12 kusiya kwelitshumi lanhlanu 15 sebevunyelwa labo ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Isinqumo lesi sithethwe lidale labaphathintambo elekhabhinethi izolo, njalo siza ngesikhathi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka ngamandla ezikolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu ababili ngalomkhuhlane izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 409 belawo. Phakathi kwabantu laba abafika phose ikhulu 95 ngabantwana besikolo ababalisa abangamatshumi amathathu lane 34 abafunda esikolo seMathebeleland North. Abangamatshumi phose amathathu 27 abeMaswingo, abangamatshumi phose amabili 19 abeManicaland, kuzoba labahlanu ezikolo zeMashonaland Central kanye labalitshumi abezikolo zeMashonaland West. Elinye lamapolisa kwele South Africa alimale ngesikhathi elwisana labanakanelwa ukuthi izigebengu ezigoqela isizalwane seZimbabwe libhubhele esibhedlela izolo. Lokhu kwaziswe lugatsha lwe-Independent Police Investigative Directorate. Lolu gatsha luthi luzavula uphenyo ukuze ludingisise ukuthi ngokulwisana lezigebengu lezi kanye lokubulala eziyisishiyangalombili 80 amapolisa alandele umthetho na. Amapolisa alwisane lezigebengu lezi eRosettenville eJohannesburg ngomvulo ngemva kokuzivimba ukubamba imota ethwala imali inkunzi. Phezu kokubulala eziyisishiyangalombili amapolisa athi abophe ezilitshumi. Ezinhlanu kuyizizalwane seZimbabwe, ezine kuyizizalwane zakwele South Africa ezidabuka KwaZulu Natal, kuthi esisodwa isizalwane sakwele Botswana. Phakathi kwezigebengu ezibalekileyo ezimbili ngamapolisa kwele South Africa, kuthi esinye esibotshiweyo sake saba lisotsha kulelo lizwe. Kubike umsakazo we-ENCA kanye lephephandaba le-Times Live. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukuyekethisa kwe-European Union kudaba lwezijeziso zenotho eyazethesa amalunga e-ZANU-PF kuveza sobala ukuthi iyaphumelela imizamo yakhe yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe aphetheya. Umnangagwa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter izolo kulandela ukususwa komsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga, umkhokheli webutho umnumzana Philip Valerio Spanda kanye lonkosikazi Grace Mugabe kuluhlu lwezijeziso ze-European Union ngomvulo. Kodwa lumanyano uthe izijeziso owazethesa inkampani yebutho elungisa izikhali iZimbabwe Defence Industries zizaqhubeka zikhona ngoba uhulumende kaMnangagwa elokhe esephula amalungelo kaZulu. Uchiwenga, uGrace Lospanda, yibo bodwa abantu abasebesele kuluhlu lwezijeziso ze-EU. Sibuze ohlaziya ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Ukwetha kwezijeziso zalaba abantu abathathu, eqinisweni ugogo ozidubekelayo osemakhaya uyiyouth ezidubekelayo iselokitshini, ama-indastri avaliweyo khona beZimbabwe ngenxa yokuthi umnotho wethu ufile. Umnotho ofileyo lentengo zezinto ezikhwela everyday, ukuluza kwamandla kwedola lakithi nxa liqathanisa yedola le-America kuyilokho. Ngezinye indlela bonke bona abantu abakulesi simo, ileholo labantu abasebenzayo likhaya loku liyiholo elingelancedo elingaphansi kwalesi poverty trap line. Ngokunjalo kutho ukuthi-ke abantu bonke laba engikhuluma ngabo eZimbabwe abakuboni kibo kuqathe kulikwehliswa kwezijezo kulaba bantu. Engxenye bona bangakubona kuyinto enkulu efana imenyezelo, kodwa eqinisweni abantu beZimbabwe bakhanya ukuthi aliba nxa kuthiwa kwehliswa izijeziso lezi uhulumende engakababazi kumbe ufuna ukubabaza, abantu bathole ukuthi impilo yabo iyatshintsha. Itshintsha njani? Amafektari avula abantu baqhatshe, abantu bahole imali elohlonzi ezenesa ukuthi baphiye lezimuli zabo, ezibhedlela lapha kube le mithi, into zonke zihambe kuhle, kuthi ezomnotho welizwe ziphumele ziqanse ziye phezulu, ama-indastri asebenze, kube le mpahla ezizathengiselwa phandle kwamazwe esithina ngama-exports abe seletha imali yemzini ukuthiwa yi-foreign currency. Khonokho kungasincedisa kulapho kuphela esingaqalisa thina sithi hayi, lapho umongameli welizwe uba uMnangagwa into ayikhulumayo hayi sibili abantu beZimbabwe babhenefitha, kodwa wakhathesi hayi bakwenzile. But eqinisweni abantu beZimbabwe bakaboni lutho, ababhenefithi lutho, njalo akutsho lidlokibo ngoba bona abakukhala lapho nabakhala into ezizancedisa impilo yomuntu.
Kuyini iZimbabwe emele ikwenze ukuze ilungisise ubudlelwano bayo lamanye amazwe?
Well, lapho kutho ukuthi ibhora selisezandleni zethu njengelizwe leZimbabwe, kumbe inti lisezandleni zikahulumende obusayo othungamelwa ngumongameli ubaba uMnangagwa, ukuthi lathi indlela esiziphatha ngayo siziphathe ngendlela ezenza ukuthi amazwe la-Europe lo mhlaba wonke babonte eZimbabwe sokulo ntshintsho ngendlela esihlonipha ngayo amalungelo abantu. Ngoba nxa siqhubeka siloku sihlukuluza kumbe sephula amalungelo abantu, kuzenza ukuthi lezi zijeziso ezikhutshiweyo singancedeki kakhulu ngazo, kube singabuya zibisele futhi ngoba ilizwe labe loku under this problem yokuthi abe sithele kanzima. Siyezwa kathesi ukuthi lanxa ikhutshiwe ngapha sele khona. So kutshoni kusitsho ukuthi kususela lamhlanje imithetho yonke le engathi iyahlukumeza abantu, uhulumende kabone ukuthi masinya ayivakatshela ayitshintshe.
Umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe. Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission namuhla izasungula ikomiti ehlanganisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bevela kumabandla atshiyeneyo kumbe bezimele ebizwa ngokuthi yi-Multi-Party Liaison Committee. Le komishini ithi lumhlangano wandulela efanayo ezaqhutshwa ngolwesine maviki wonke endaweni ezitshiyeneyo lapho abancintisayo kanye lababamelayo abazabuthana khona becubungula ukuphathelanela lolu khetho. IZimbabwe Electoral Commission ithi kumele kuze abanxusiweyo kuphela kulomhlangano. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo ncintisa kukhetho lokudinga ummeli wephumula edalela ePhalamende ekumanyano weMDC Alliance okhokhelwa nguDouglas Monzora umnumzana Albert Mhlanga.
Umbiko wezeki asiwutholanga, yikho phela sihlala sijude abezeki ngani bayathatha isayidi ngoba ama-numbers edubalawo konke ama-address balawo ukuthi bekuzayenza sibili ukuthi basinxuse lo manje bayakwazi ukuthi nxa bethe banxuswe yedwa sikuma groups abatshele ukuthi sikuma groups njengamakhadidenti kodwa abakwenzanga singasizathu sokuthi bangakwenzi kwenzelani.
Wona amakomiti la aqhakatheke okungakanani?
Yes, amakomiti ayanceda ngoba kunengi njengoba iconstitution yatshintsha ukuthi izekhi okumele ikwenze engakwenziwe. Nxa likukomiti kulula ukuthi ukutsho ukuthi lokhu abakakwenzi kumbe abakwenzi kuhle ngoba yinto entsha eyavunywa iconstitution yona le ntsha. Ulutshwana basebe kutshintshile kasibathembi. Ungathi uyakhangela njalo ukhangele bayabona siyakhala iZBC kayikhiphi amabandla aphikisayo kumbe abazimele bodwa. Nxa bethe bakukhipha bakukhipha nxa uthe wakhuluma inkulumo enganitshekile. Lanxa uthe wawukhipha kulabantu bakhipha wena wedwa abatshengiseli ukuthi ubulabantu abangaki. Konke lokhu uyakubona nje ukuthi izekhi kufanele kukhangele kodwa hayi bakhangela nje eceleni.
Umnumzana Albert Mhlanga ngoMDC Alliance kamnumzana Douglas Monzora oncintisa kukhetho lokudinga ummeli wephumula edalele ePhalamende. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lanxa umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ekhanya elosekelo olunengi kumele akhulumisane lamanye amabandla aphikisayo kungakhathalekile ukuthi mancane okunganani babumbe umanyano oqinileyo ukuze banqobe ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Lenkuthazo iza ngemva kokuba uChamisa eqhube umhlangano wokukhankasela ukhetho ongenwe izinkulungwane zabantu eHarare ngesonto. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye wenze owakhe umhlangano ngeviki edluleyo lawo ongenwe izinkulungwane zabasekeli beZANU-PF. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Empeleni baba singabuyela emuva sizama ukuthi sifunde ngokwenzakala emuva. Elinye lamaphutha obukhokheli bukamnumzana uSwangirai laba yikuthi asuke athatheke ngamanani ayemlandela ngama-crowds ayiwabona emaralini akhohlwe ukuthi kwakumele aqomise amanye amabandla okuthiwa ngamabandla amancane lamanye ama-politician okwakuthiwa ngama-politician amancane ukuthi achasane labo basebenzi bonke bensicoalition baye phambili. Wasuka wathemba amanani, wasuka wathemba i-popularity lokulandelwa kwakhe. Kholokhana kwasekuwaqhewula phakathi aphikisayo kwanikeza abakusayo amagwelegwele lamamenemine la intunja yokuthi bathulikezele njalo bagcine bengqobe ngodlame banqoba langobugwelegwele lobumenemene. Ngakho kubalulekile ukuthi umnumzana uShamisa ahlale phansi ahle amathambo engqondo akwazi ukuthi anyuse iloba iliphi banje ukuthi alincane eliphikisayo bonke bakuthi abantu babo baze bazobunganela laye kusetshenzwe kube le opposition eyodwa to iZANU-PF ngenketho ezizayo.
Abebandla likaChamisa bathi uMakhupe loMonzora badilize ibandla labo ngokuxotshisa amalunga abo ePhalamende lakumakhansili. Nxa usithi kulesidingo sokuthi uChamisa akhulumisane labanye abamabandla aphikisayo, singabona yini ehlala phansi loMonzora loMakhupe bebambana?
UMonzora angazi ubufakazi ngoba ubufakazi esibona ngamehlo enyama uthi uyisithunywa sevangeli kusayo konke ukhomba ekuthini isithunywa umama uzokuthela umakhosi angazi njengoba ebhekeka la engani ube yisithunywa kodwa sekhaphulekwe phandle xa sisiya kupolitiki leyo kuthiwa yi-machiavellianism i-craftsmanship i-gamesmanship ye-politics bekungasetshenzwa laye bekungasebenzelwana naye in a machiavellian way in a political gamesmanship way bekungasebenzeka naye ngakho kwafana kufinakala ubukhali funakala inhlakanipho kufunakale lo mcabango oya phambili esingathi i-strategy ukuthi ama-enemies abanjwa njani izitha zibanjwa njani ukuthi lezi zithunywa zababusayo zibanjwa njani zisetshenziswa njani kusetshenzwa ngazo njani kuphela kuhlana yibukhali bezopolitiki ubukhali bokukhokhela obufunakalayo kumnumzana uShamisa lalo abahamba nabo
nxa ungabhula sangoma ubona ngani kuzahamba njani kukhetho luka-2023
esiniswene umango usemude kodwa nxa umnumzana uChamisa lahamba labo labalandeli babo lababonisi babo ama-advisors bengathiwa angazimbe ngonkulunkulu mbe ngamadlozi ukukhalipha okuphuthileyo okokuqala ekubuthaniseni abantu okwesibili ekudingeni amandla le mizamo yokuvikela ivoti yabantu okwesibili inkhalipho ephezulu yokuncedisa ukuqhewuka kwezanu-p f ukuthi abaningi abakwezanu-p f abazinkokheli abazonzileyo baphume bazosekela amabandla aphikisayo ngezindlela ngithi they-take advantage of the factions and the divisions ezanu-p f besingenzakali isimanga ezimbabwe esenzakale zambi leso simanga sizoncediswa ngumumo lo engikhuluma ngawo uthi phakathi kwamasosha phakathi kwamapolisa phakathi kwama-c I o phakathi kwezanu-p f ngokwayo i-central committee le-politic bureau bakhona abalithana abayiyelo ngaphakathi ezinhliziyweni zabo so bekuqakathekile-ke ukuthi umnumzana uShamisa lahamba labo bazehlise bakhonze kwamanye ababanje okuthiwa ngamabandla amancane
umnumzana Dennis Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe Zeli kubonile na okusemaphephandabeni. iNewsday ibika ukuba iPublic Service Commission ithi iyaphambili ngokuqhatsha ababalisi abatsha ngemva kokuba ababalisi abakhalale umsebenzi behluleke ukulandela isixwayiso sayo sokuthi babe sebebuyele emsebenzini izolo. Umsakazo we-ZBC uthi kuqhamuke umlilo otshise izitolo kwathabalala impahla enengi edolobheni le-Chipinge. Ikroniko ithi ababalisi abanengi ekade bekhalale umsebenzi babuyelile emsebenzini izolo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa nguNhlanhla Mahlangu osebutswana eFrancis Town eBlock 8 ekhaya eLupane emalunku lapho ngizalwa khona ngivusa umama uNhlanhla ohlala koNcube kumaTivovo ngivusa lenkosikazi uMampofana ngivuse lawo makhelwana bami abalandelayo uNkomo RJ umdala wayesenza esibhedlela esemphulu ngivuse lomalumama uPaul Ngwenya osamthulisi oyinyanga laphana lo mzawami uJabulani Ngwenya lo mdala usathulani uNdevula laba kuMoses Chuma wonke nje abangaziyo abemalungu emazwideni udile kompofu ngale ngithi ngiyalivusa madoda linjani ngapha kunjani emasimini lonyaka ngapha ebutswana hhayi izulu kulensuku alikho alikho sibili ilanga lichisa okumangalisayo singazi ngapha eZimbabwe ukuthi kunjani emasimini madoda ngithi ngiyabonga yimi uNhlanhla wakwamatshivovo laphana koncube
njani bantu be studio 7 njani bantu be studio 7 ngo anaconda lokhulumayo mina ngokuhlala ngihlele South Africa kodwa ngibuya le kumfazi othando tizitiralasha ife elowagwelo ya kuzisa usizi ukuzwa abantu besintini abantu abakhuluma isibindi mangikhuluma ngesintu ngisindebele ukuzwa besupportana nochamisa besithi iMRP iletha ukwehlukana kwabantu ayihlanganisi bani mina ngazi ukuthi kade abantu bafunani umqondisi livula amehlo livalekile lokho ligijimisana namaphathi asempumalanga
Studio 7, salibonani lonke. Awu bantu bakithi ngamoshi isikhathi. Mina ndombuzo nje i1, abantu bangamphendula kiyo. Since kwaba nguwe wena umuntu ombula Studio 7 wasemathebeleni. So wakho wabona emashonaleni kungaliwa na. Mina sisi ngazalwa uhlezi ukuphikisana kuliwa njalo nje. Ilizwe lolu ngasikhathi bani. Makho labantu lona abantu elikhona ebumeli lifakwe embusweni. Sala kuliwa njalo nje. Kuye sibhekele ukuthi se NDC Alliance. Pele izimpizo zabo labo Monzola, uMakhube labo Chamisa. Sebephumise uyisisi sibabangani ke. Baye behlale phosa kanaqade. Bantu bakithi, ayayayayayay, angazi phela, sizahlupheka sesiyofa. So longo lilo olisayalele emashonaland, sizohlupheka sesiyofa. Asike sizame ukuyakho kwakithi, sikubone kwakithi ukuthi khona kuza sehlula kanje. Lokhu ezame ukuyakho kule singakuboniyo kulokhu ufuna kuzinyuzi kuliwa kuphela njalo nje. Asiyakhe kwakithi lokho silakho emathebeni, sikuboneni ukuthi khona kuza sisakhe.
Sanibonani ku Studio 7. Ngajabula i-audio mayingafundwa le. Ibulisa bonke abantu abasendaweni yasenkayi kosikhobukhobe lugamba. Ingelela lamasobhuka kithi wonke. Le ndlina yakithi. Uthi liyakubona badala ukuthi isimo siyalakho sesiyaphambili. Even kungadla umuntu oyedwa kodwa as long abantu abaningi belamba kusuka kube ngabi nalutho. So siyacela ukuthi ngathiwa kuye kuyatshintsha. Asiboneni ukuthi 2023 zakhamizi badala lezinduna siyalamba lapha eZimbabwe. So singakutshintsha kanjani? Asiboneni engase kukhupha ebunzimeni lokho.
Sanibonani basakazi lonke baka Studio 7 nabalaleli bonke kuzindawo ngezindawo kufinyelela khona Studio 7 bazali bami bengilombono lapha engicabanga ukuthi lumbono ngizohlala engiwukhuluma ukuze kuyefika u-2023 umbono wami uthi wona kunjani ukuthi amaphathi lawa abambane i-MDC le kaChamisa osokuthiwa yi-CC leyo nemthwakazi Republic Party lezapho abambane lamaphathi sithi nxa sisiya ekhethweni sihambe lamaphathi ebambene okwenza ngithi mina ilokhuzeni iphathi le kaChamisa i-CC leyo kubanjwane layo kungenxa yokuthi yiyo ekhanya ile power yiyo eseduze le ZANU-PF yiyo engakwazi ukugudluza iZANU-PF la abanye amaphathi asekudeniyana
Salibonani maZimbabwe amahle lingabe livuke njani lapho likhona ngezindawo ngezindawo hayi selufisele sizondela isuku zokuthi sibone ukuthi sivisela obani emagepini la abantu bemaparlamente la bezimela hayi ukuthi bemela uZulu ngoba vele uhulumende weZimbabwe hayi abaniki imali eyokuthi benze khona okwabala kukhulumayo nje mabe campaigna khona babetshela abantu ngidlula ngisho yena umuntu uyabemele yona iZANU-PF vele eparlamente khona engweZANU-PF simvoted mina mbeya kondolwane bakithi kudala lami ngathola abantu bevota bevotele ndiyevula manje yeplumpi yasumabhampe ngiwazwayo emgwaqweni lapha ukuthi umgwaqo wona ugrade ukuthatha isikhathi ukuthi amabridge alungizwe hayi sokwayekelwa lokho akusalungi kodwa sivotela yena umuntu weZANU-PF ngiyosimele eParliament sokuthi nje ukuthi uyezimele eParliament vele lokho kutomele thina hayi akusebenzi
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. iVoice of America ithi eSouth Africa selithumela amanye njalo amasotsha kwele Mozambique ukuyalwisana labahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo esigabeni seCabo Delgado. Umsakazo munye uthi abalwela amalungelo entatheli zindaba kwele Ghana bakhathazekile ngokubotshwa mahlayana kwentatheli zindaba kulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wethesele Russia isijeziso zenotho izolo, zona athi zenqabela uhulumende kamongameli Vladimir Putin ukuthola imali emazweni angentshonalanga. Izijeziso lezi zifakelwe amabhanga kahulumende weRussia abalisa ele Economic Affairs of Neshkonom Bank iVEB kanye lele Public Joint Stock Company iPSB ndawonye lamankampani aphansi kwaleli bhanga angamachumi amane lambili 42. UBiden uthethe leli nyathelo ngemva kokuba uPutin ethumele amabutho akhe ezigabeni zeUkraine ezimbili ezilawulwa ngabahlamuki abasekela ilizwe leRussia. Kumbiko awethu leyizolo uBiden uthe kulezinye izijeziso ezizaqala ukusebenza namuhla eziphatha iziphathamandla zakwele Russia. Wengeze wathi ukuthumela kweRussia amabutho ayo ezigabeni zeUkraine ezihlamukileyo kuveza sobala ukuthi uPutin ujonge ukuhlasela eleUkraine. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukungena kweRussia eUkraine ngandlela thize ingene yathatha iUkraine yonke kumbe ingene ingancane yeUkraine bekuvele kulindelekile ngombango ophakathi kweRussia leNATO. INATO njengoba yasuka ikhonale lokhe ichapha amazwe ingenisa amazwe isanda isiya khonale emngceleni leRussia kwenza iRussia ingahlaliseki. Nga ibona iUkraine isifuna ukungena kuNATO yikho lokho sokubekanga iRussia ukuthi yenze zona lezi yazinto. Indlela eqondileyo vele yikuthi bakhulumisane ngokuba izangena iRussia nabana bafaka ama sanctions kuhlutshwane kodwa kusoze kulungise lokho kuzabulalisa abantu ngoba yona iRussia leNATO ngeke bayempini ngeke balwisane ngoba bayakwazi ukuthi kakho ongasila impi yakho baza khuluma abathretenane benza zonke lezi yazinto into edingakala layo abakayenzi bonke ngendlela efaneleyo.
Ngokubona kwakho umongameli Joe Biden engaba ephatha kuhle na udaba lolu ngoba sizwa nsuku uzonke ekhuluma ngokuthi amasotsha akwele Russia asengena kwele Ukraine kodwa asimuzwa esebenzisa lokho okuthiwa idiplomacy ngesilungu. Umbona njani wena indlela aphatha ngayo lolu daba?
Into angayenzanga kakhulu uBiden yokusebenzisa idiplomacy usuke wandisa kakhulu tusela wazi wazifaka ekhoneni lokuthi kakusavuma ukuthi kukhulunyiswane kukhuzwane ngasese. Angithi indaba yabo basuke bayibamba emhlanganweni besuka bebriefa bekhuluma lemisakazo usuku ngosuku. Into esuke yenzeka kuwo wonke amazwe wona lana aphathekileyo balo Russia ubalo Britain America bonke labana basuke bandisa ukukhuluma labantu babo kulokuthi balungise udaba.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelithumi lambili 12 kusiya kwelithumi lanhlanu 15 sebengahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Mnangagwa uthi ukususwa komsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kuzijeziso ze-European Union kuveza sobala ukuthi imizamo yakhe yokuvuselela ubudlelwano lamazwe aphetheya iyaphumelela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usethese eRussia izijeziso zenotho phezu kodaba lweUkraine. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo, Nkololo Gwana wa Matukandula.